African Union gayila kuthola ukuthwala ngele African Union lokuthi lilungise izindaba ezingabe zihlupa ezombusazwe kuzwekazi Africa. Okwesibili ukuthi impi ye-DRC ngasina nzelela kuhle ilembaxa ezithile. Okwakuqala singayibeka njengokuthi yimpi ngesilungu esingathi ethnic war. Kungani sisitsho njalo ukuthi ungananzela abantu abahlamukileyo lama M23 ngamathuthi kakhulu alobudlelwano lamathuthi eRwanda. Kube sokusiba lobudlelwano labantu beUganda kuDRC langapha kuRwanda. Kodwa kathese Rwanda yibo ababusayo ngemva kokuba uPaul Kagame sebethe bathatha umbuso ngemva kokuka-1994 laphana. UPaul Kagame eke waba kubutho likaMseveni ngale belwisa la uMseveni laye seseyilibalicatsha besalwisana khona ngaye labeUganda. So singakunanzela kakhulu bale support. So yikubona ukuthi amandla abo kasoza bohle ngenxa yokuthi bale support. I-support evele emazweni ala amabili engwaqambileyo iUganda
leRwanda. Ye, khonapho-ke baba Dube nxa sikhangela sijula sibili kutho ukuthi vele bazaqhubeka kuze kuthini ngempileyo bayafika yini eKinshasa kumbe lapha siyazikhulumela nje
nxa sinanzelela kuhle le nkulumo kaPaul Kagame ake ayibisa uthi yena abantu laba bayazikhulula ngenxa yokuthi bayahlukuluza elizweni lakibo. So ngakho-ke ngokunjalo inhloso yabo yikuthi bagcine bethele umbuso eDRC ukuze bakhululeke ngenxa yokuthi bahlukuluzwa kakhulu ngenxa yomhlobo wakhe. Njalo kumele kunye sikunanzele ukuthi xa sekhuluma ngokuthi iDRC imi njani, ogoma labana labo Kigali babo Rwanda baseduze duze, kodwa ngakhayela iKinshasa is about 2000 kilometers away from igoma lesi thethe lamayela amadolobha asetheni. So kungafica ukuthi ekugcineni kwakho konke ilizwe ihafu yalo kusiya phambili bazayithatha ngenxa yokuthi icapital eyiprotektwa kakhulu i-2000 kilometers away from lapha bona bakhona. So bazayoloku besondela bethathe ilizwe kuze befike sebeseduzane mhlawumbe lapha uthitekedi layo enganjani angethuka khona, ngoba siyakunanzeka ukuthi nxa kusiba le mihlangano East African Community kumbe SADC isitekedi esikhathini esiningi uyabe engekho umongameli we-DRC. So khonokhana kubunjwa khonaphana esikhathini esiningi kungabe kumeqa kumbe kungabe kuthengisela ukuthi ngala interest labo, kodwa kukhona ukuthi ama-rebels athes they are moving forward bayahamba bazawe lokumele ithathe ilizwe lela kancane bagcina sibise bengasasuseki ezihlalweni abayeze bezithethwa ngoba kathesi njengoba sibabona ukuthi they are marching forward bayangena sibile elizweni.